because young corner, nani kani de akwela almost on a daily basis. The base ang US dollar. The US dollar ay akichwayo o wakwa yung multi-currency utwaya ga isafun trad. Imele si serenzi se EE bond. Kodwa ngaye ekwela mafuta lawa. Abantu abakhwezelwayo amafutha abantu beZimbabwe inkolo yabo kayikhwele kodwa izinto ziyakho so khonokho ikuhluphayo uzabona even ekhwela amafutha ezimota ngatholakali and particularly into enjengedizel idizel iyafunakala kumabhizinis abafuna ukuya emsebenzini bahamba ngezimoto ezincane ezepetrol so konke khonokwana kuza kuyacomplicate izinto ezenkonomi ilizwe is almost grounding to a halt or izinto sezimile ukusebenza
amagesi lawo ahlezi cishwa amahlayana
ye into yamagesi sivili kuyahlupha ayacishwa nsuku zonke umuntu amabhizinisi bayehluleka ukuplana amagesi ezindlini ayacishwa abantu singathi abantwana baye esikolo bengadlanga iporiji lambazi akulankuni lapho sisedrobheni abantu bathengeni amagesi kabawatholi amafektori ukuthi asebenzi kuye phambili abantu bathole izimali konke khonokho kuyahlupha so into iproblem yamagesi then sihlukumeze uZimbabweni wonke ungaze ube le mali ungala mali kuyahlupha uyabuzwa uminista uChasi ekhuluma esithi abantu babobhadala amagesi umuntu machaza ezindlini lapha umuntu wonke usebenzisa ilokuzeni i-prepaid meter kodwa abantu aba-owa or abamele babhadala abalezikweleti eziningi ngabantu ngathi ngama-government departments kungabe laba abantu abalamabhizinisi abalamapulazi ngile list unfortunately ukuthi ngifike esikhathini ngidrayiva kathi ngizakunika i-list eyabantu aba-owa imali abamele bebhadala abalezikweleti okungangukuthi uminista uchaze ngalanda bona labo abantu babhadale isethi yokuthi bayekele abantu makhaza bedubeka
ngabe ibandla lakho lisembuthweni belizaphatha lolu daba ngcono yini
thina njenge-MDC yabona ukuthi ngawuthiwa izinto zahamba kuhle njengoba sekhethwe ngabantu namanye amazwe abazaletha i-investment kathi bezaba le-confidence yokuthi balethe i-investment yabo eZimbabwe lakathesi mbone ngani abantu bonke bakhangelele ukuthi uhulumende okhokhelwa ngu-Nelson Chamisa aphiwa ithuba lokuthi akhokhele kathi kuzalunga izinto bezizanceda kakhulu.